Umoza kumpofuzi sengemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala esimathonsi olahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuthelela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungqoqo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe siza lo mkhosi ongangawona lo waphumela phezulu beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile mo ezifikazi kule nsuku eyi-1 nale leni okuningi loo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona kumele ngizibhathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu sokuzinkomo zokwenza imali inkomo esezifiyena lalezo sokumele ngiziphathe indlela ethiyeneyo abasebenza lezi nkomo.
Umnumzana Japhet Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu, lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe laa nto yinkomo lezi singathi ngumhlobo ongcono owethu. Inkuza izule inkuza engcono ingumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa for ukulima ukwenza nasilima sentshintshinjeamadonku amatractor nathi inkomo ibe nokufuya kuthenzo kwathi literally izathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sekuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezididini. Okakhulu lisebenzele ugatsha lwe-veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani babo ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.